zadalelwa ukuthi ziphile lapho ezingani khona izulu, ngoba lapho kuna khona izulu zi-drought resistant ngokudalwa kwazo. Njalo kodwa lapho ekuna khona kakhulu izulu ziyaphanga zijwayele indawo, but kuyabe kule ndlela eyabe kufanele ziphathe ngayo nxa kuyukuthi zitholakala endaweni enakakhulu izulu. So ngesikhiwa sithi zi-adaptable, yikho kwenza kube lula ukugcina imbuzi ngenxa yokuthi zi-adaptable.
Kubalimi abasendaweni ezivele zingani izulu njalo sekusiba lo dubo olukhulu ngenxa yokuthi kulokhu kuguquka komumo womkhathi, lingathini kithi?
Abalimi babafuyi bembuzi abasendaweni engani izulu siyabakhuthaza ukuthi bahlanyele izinto, kumbe singathi umuvu, kumbe amabele, kumbe ilawuthi lakho zingabe zilungile, amahlanga alungile aphiwa imbuzi ngezikhathi zobunzima xa kuyukuthi eganyela kuphela luphi. Njalo kuhle bakhona ukuthi imbuzi yathi ziyazidlela ogafu izihlahla zonezi eziyeganga zilungile kakhulu embuzini.
Yiziphi ezinye izinto eziqakathekileyo elizifundisa abalimi ukuthi babe bezisebenzisa ngalesi sikhathi kulesomiso?
Ekufundiseni kwethu asikhangeleli kuphela isikhathi sobunzima njengalesi sikuso, kusukela phansi vele, kusukela ekugcineni kwamazinyane. Abafundisi abafundisi ukugcina amazinyane, ngoba amazinyane yiwo esithi yi-profit yethu ekufuyeni imbuzi.
Inyama yembuzi iyathengwa na?
Inyama yembuzi vele yona ayitholakali, zile shortage yenyama yembuzi. Yikho sikhuthaza abantu ukuthi bafuye imbuzi. Kunjenje ungeke wangena edrobheni koBulawayo ungenelelwa yiphi ibhutshi ufike ukuthi ufuna inyama yembuzi, ungeke uyithole. Yikho kusitshengisela ukuthi imbuzi zilokushota okuthize. Njalo abantu bengathi hhayi zikhona ziningi eziphaleni, kodwa for abantu abaningi abenelisi ukuthi baye eziphaleni bayethenga imbuzi yonke ephilayo.